Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 12 kumfumfu 2021 igama nguntungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lithi ukuhlaselwa kwabasekeli balo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF izolo kukhomba sobala ukuthi leli bandla lijonge ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. Idale le High Court selilaye abasekeli bezanu PF ukuthi baphume baphele eplazini legqwetha elilwela amalungelo umnumzana Siphosami Malunga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi phose ayisishiyangalombili 79 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5046. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8238. Inani lasebebulewe ilumkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4643 kuthi asebetholakale belawo sebeku 131,875. Ibandla leMDC Alliance lithi ukutshaywa kwabasekeli balo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF yemaswingo izolo kuveza sobala ukuthi ibandla elibusayo liqoqa ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. Ibandla leli lithi abasekeli bezanu PF batshaye babulala amafastela ezimota zalo njalo balimaza abantu ekade bekuqula ebelethekelele emaswingo lomkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Lithi njalo abalimeleyo bahanjiswe ezibhedlela ukuya kwelatshwa. Sibuze umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukuthi uchamisa yena kalimalanga na.
Inhlanhla ukuthi upresident usilile le advanced team okuthiwa yitimu eqala ihambe phambili. Silokhe sibambe umlomo wangaphansi sisithi kambe bakwenzelani njengoba iZimbabwe singabantu banye njalo into esiyenzayo iku-constitution ukuthi sile freedom of association, sile freedom of assembly, sile freedom of religion and freedom of thought. Yikho ngalokhu siyagcizelela ukuthi izano isesenza umathanda ngoba upresident wabo uMnangagwa wathi bona ngamapolisa, ngamajaji, ngamamagistrate, ngamasotsha, ngamapolisa. Yikho ke akusela mthetho, akusela ihle constitution sokule umthetho womuntu, i-rule of law ayisekho. Kodwa ke lokhu uqinisa abantu inyosi ezehlisileyo ziyaluma khathi sesedude ukuthi singene kuhulumende uJaha uChamisa ebe ngupresident weZimbabwe befuna bengafuni.
Abe Zanu PF bathi yini elizichayele izimota zenu ngoba lidinga ukukutshela isithunywa se-United Nations esikhangelelwe ukuza eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo.
Kambe ngubani ongazijisela imota yakhe, ezibulalela imota yakhe, ezichaya ikhanda, ezephosefe? Yikho ke sibona ngani inyoni lomkhalelo wayo iZANU-PF sisesaba iyaqhuqha ngesikhiwa, bathi they are panicking, they are even afraid of their shadows. Bayesaba ngitsho lezithunzi zabo ngoba udumo lukababa uNelson Chamisa le-MDC Alliance solubasabi isa engakhwehlela ubaba uChamisa bonke babanjwa influencer. Ngalokho isikhulumi seZANU esithi thina senza stage managed violence ngamanga aluhlaza tshoko, into abasalali ngokwesaba ukuthi ujaha uzangena. Ngithule emasotsheni, ngithule emapholiseni, ngithule kuma-CIO bathi ujaha kangene. Ngalokho sebefuna ukubhidliza, basebenzisa udlame njenge-experience yabo. Bavele ngabantu abawina nge-violence, ngabantu abawina ngodlame. Khathesi abantu badla ingqoqo zomlomo, khonoko konke bathi i-MDC enza lokho. Kanti i-MDC ike yabusa liphi lizwe i-MDC Alliance? Ngalokho Mahlabe Zulu, akwisethusi, vele sikujayele ukuthi iZANU-PF uma siphelelwe ngumphako isebenzisa udlame.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. AbeZANU-PF bona bayakulandula ukuthi yibo abadale lolu dlakela. Eloba enkundleni ye-Twitter, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe abe-MDC Alliance yibo abenze lolu dlame ngoba bejonge ukungcolisa ilizwe phambilini kuhambo lwesithunywa se-United Nations esilanda ukuzehlola umthelela wezijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Lokho kugcizelelwe ngobona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi.
Zvinhu zvakanangana nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur kuda kumuvhara mafungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvoupfumi.
Abantu lava vajonge ukungcolisa ilizwe lethu, vafuna ukuvhala isithunywa se-United Nations amehlo ukuze singaboni ubunzima osobudalwe izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Asikufuni lokho, kuyayangisa. Abasakhulayo beZANU-PF batholakala emasimini belima kanye lasemigodini yezenjiwayo lakunhlelo ezitshiyeneyo, besebenzela uhulumende, besebenzela izimuli zabo ukuze ilizwe lethu liye phambili. Abalasikhathi sokwenza udlakela,
vachishandira hulumende, vachishandira mhuri dzavo kuti nyika yedu iendere mberi. Havana nguva yekuita mhirizhonga.
Umnumzana Tafadzwa Mugwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha, ikakhulu abesifazana kanye lamantombazana. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lokukhuthaza ukuqakathekiswa kwamalungelo lentuthuko yabasakhulayo besifazana lamantombazana olwe International Day of the Girl Child. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Umthetho andaba we High Court usulaye umbalisi we college le Nasty njalo engumsekeli we Zanu PF umnomzana Dumisani Madzivanyati labanye bakhe abathumbe iplaza leqwetha elilwela amalungelo umnomzana Sipho Sami Malunga ukuthi basuke kulelo plaza. Inkundla yeZim Life ibika ukuba umahluli uJustice Martin Makonese unqume ngolwesihlanu ukuthi kumele uMadzivanyati labanye bakhe babe sebesukile eplazini lesikadeni phakathi kwamahola ngamajumi amabili lane 24 hours. Kasenelisanga ukuzwa ukuthi besokwenzakele na lokhu izolo. UMadzivanyati umangalelwe ngumalunga labanye osomabhizimusi abambisane labo ngemva kokungena kuleli plaza lapho abalima khona amatamatisi lokunye sithi uphiwe ingxenye yalo nguhulumende. Yena uhulumende uthi iplaza lelingelakhe ngoba walihluthunela umlimi omhlophe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Isinqumo sehayikhothi mbona ngazathi siyinto enhle ngoba bekulokuganga oda kusenziwa ngomadzivanyiwa labo reason ungathi uyalandela ukuthi into yokufuna ukuthathwa kweplaza leli bekungela sesuku ngaki iSunday News ikukhiphile ukuthi iplaza leliyana lingani lilenhlanyelo enhle ukuthi ungaba lesivuno esihle. So ngenxa yomhawu lokuthi abantu sebangenwa nje ngumkhuba wokufuna ukuvuna lapha bangalimanga khona, yikho sithole amadoda lawa omadzivanyika sebesiya khona ngale. Kodwa vele into leyi uma singakhumbula kusekuqaleni komnyaka kumbeni ekupheleni komnyaka ophelileyo sike sabona ukuthi kulesikhulu sebanda elibusayo esike satholakala sifika eplazini lona leliya. So kuyabe kukubonisa obala ukuthi ilizwe lethu singabantu abenjengenyoka ethanda ukungena emlindini wegundwane ilume igundwane ngoba sisathanda into zokufika sithathe ngenkani. So mbona ngazathi inkantolo ukuthi yenze lesi sinqumo kuyinto enhle.
Isinqumo lesi siza ngesikhathi uprosecutor general sithi uhulumende usephenya ukuthi abone ukubana umalunga walithengiselwa njani leli plaza. Ungathini ngalokho?
Okuthiwo nguprosecutor general kulezinto ezinguthuma kungabe kuyindlela yokuthi kugcine sokuphuma ukuthi hayi after ama-investigation it's either i-prosecution ikubonele ukuthi hayi kulokuganga ngosopolitika and ukuganga kwangikhona kuyayangisa ngoba uma ukhuluma ngomntakamalunga ukhuluma ngomntwana we-national hero engxenye kuyabe sokuyikuthi bona amongst themselves bakhona abakubonile ukuthi lokho sokuyangisa basebesebenzisa i-prosecution kungabe kungokunye kwangikhona kumbeni bafuna ukuthini bethi after ama-investigation kukhanyele iplaza kalithengiswanga ngendlela eyiyo. So hayi kuqondile ukuthi lithathwe. Ilizwe lethu liyahlupha ngoba kwesinye isikhathi baya befuna ukuthi benze ngani balandeleni umthetho kodwa kugangwa. So mbona ngazathi singakukhanyela ngazo zonke indlela.
Umalunga yena uthi uyahlukuluzwa njenguhulumende ngenxa yokulwela amalungelo.
Akula muntu ongakudawutha lokho. Umfoka Malunga ongomunye wabantu abahlala bekhuluma ngokuthi kulohlupho lombhuqazwe oludinga ukulungiswa. Ngiyakhumbula kwenye day kube lesikhathi lapho ake atshikilisana lo wayengu-Minister of Justice uChinamasa. So khona okhana kuyabe kukutshengisa uChinamasa uGeorge Jaramba uma kukuthi njalo nje bahlala bekhangelana lo Mfoka Malunga ngendlela enjalo. Izani isebenzisa ukuthiwa iscodi earth policy ukuthi chaya lapho umuntu angani ulempilo khona ukuzalambe ebese sithe ngalamba abuye seguqe ngamadolo ezocela ukuphephela ku. So labo baya bekhangelela ukuthi umfoka Malunga ukuze sithi hayi umfoka Malunga hlala eplazini leli kodwa uhlezi ngenxa yokuthini kawusaphikisani lathi. Yiyo indlela abaphetheyo ababusa ngayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday lithi amapolisa ajikele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa intuthu ehitshayo itiye gasi emaswingo izolo lapho amalunga ebandla lakhe ahlaselwe khona ngabasekeli bezanu PF. Umsakazo weZBC uvika ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende uzaqhubeka ekhulumisana loZulu weZimbabwe ohlala kwamanye amazwe ngoba elendima enkulu ayidlalayo elizweni leZimbabwe. iChronicle ithi kulosomabhizimusi weBait Bridge obanjwe inkunzi watshontshe elwa imali engange 1.2 million rand kanye le 3500 US dollars. Soku yisikhathi sembiko yenu.
Dalibonani Studio 7, ngivuka njani lonke labalaleli. Mina ngicela bakithi balandeli baka Studio 7 elincedise endabeni le idluli yephambili phezulu kwabezemfundo kumbe abakhokheli abameli bendawo ephalamende. Ngicela umama uSthembiso Nyoni ekezobona isikolodwa yisikhokhoko primary siyadilika. Lezo yisicelo ngicela lingedlulisele yona lowo umbiko. Ngiyalicela baphathi beStudio 7 ngicela lidlulisele ngoba isikolo lesizadilikela abantwana besikolo. Sizavuzana ngakho kweminye iminyaka ukuthi lo muntu akwakhuluma ngakho. Siyadilika akubanjwa nanga uheadmaster labazali. Okuyikuthi uheadmaster kumele esuke ukuze lesi sikolo sisebenze. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7. Sanibonani, ngiyalibingelela abasakazi bethu abahle, ngiyalibingelela. Hayi, ngena ku Studio 7 sengikhumbula izihlobo zami, izihlobo zami ezisegroupini yakho esikhafa. Angisabazi, ngazi sebathutha laba bantu, ngazi sebaya ngaphi, sekuthule zwi. Ngiyabakhumbula, ngibabingelela, ngithi Phumlani Vundla, sabona Lanchi Kupe, sawubona Caroline Moyo, Cecilia Sibanda, Lizwe Sibanda, awu, Mbele Kancube, ngingaphi izihlobo, ngiyalikhumbula, ngithi salibonani lonke. Ngiyabonga kakhulu Studio 7, ngiyabonga.
Angibingelele kunguli Studio 7 abalaleli abafundi bezindaba. Ngithi philani nami ngiphile. Siphinde sibonge kuwo wonke umuntu ngokuvika nje ubhubhane lolo lukhona. Engizathi mina ngiye laphana ikakhulu kumalunga aphethe ngaphambili eqenjini elibusayo leZANU PF ukuthi hayi umyalezo siyawuzwa ukuthi alikho iqembu lezombusazwe elingabusa iZimbabwe ngoba bona baya empini njalo leliyalizwa ngeke libuswe ngumuntu ongazange alilwele ayempini. Lokho sikuzwa kahle mhlophe ke esizacela ukuthi kuye wonke umhlali waseZimbabwe noma umntwana omZimbabweni ukuthi alalele ukuthi ke udaba lwabo lunje. Uma leli lizwe lingeke libuswe ngumuntu ongayange empini, bonke abavotayo abangazange baye empini bengavoti, kuvote bona labo kuphela abaya empini ngoba yibo abanikazi beZimbabwe. So wonke umhlali waseZimbabwe ngabuya ngami ngabuya ekela iZANU kuvote laba abaya empini kuphela. Thina njengezakhamizi kumbe abahlali sime eceleni esingazange siye empini ngoba umvotiselani umuntu ongayange empini kanti awufuni lowo muntu futhi abuye phathe ngenxa yokuthi kayange empini. So abazivotele bona abaye empini sibone ukuthi lento izabasa kuphi
engithanda ukuthi umyalezo lo ngabuya hamba ugcwale inkundla zonke noma ugcwale eZimbabwe ezeholo. Angibonge muli Studio 7 ngumathiya emachingi esigodlweni, angibonge kakhulu endaweni kaMqosha. Amen.
Sakazi nabalaleli, ngiyabingelela. Okhulumayo ngoIdlovu okaMlevu eBemba eWard 2 eTsholotsho North. Mina ngifuna ukukomenta ngeprogram le eyeBirth and ID registration ekhona esigabeni. Ngithanda ukuthi ngibonge iprogram yona leyi iphathisile kakhulu kangaka. Mina ngingumparalegal esigabeni, ngikhangele zona lezi zindaba zamalungelo, kanti ke ayenzanga okufika kuma-expectations wethu, ngoba uhlupho besinalo yikuthi siyothola amabhethi e-district office. Kodwa-ke ngokufananayo la bantu bafika futhi bafune ukuthi edinga i-birth record, that is uma kuwukuthi vele ungela mali yokugada usiyathatha i-ID or i-birth certificate, kambe eyokuyathatha i-birth record yona uzayithathangabi? Ngolunye uhlupho olukhona. Then okunye esikukhangelayo yikuthi kulabantwana abalabazali abasegoli, umama uyabe wahamba egoli wachiya umntwana emshiyela ugogo, tili behlulekile ukuthi bawathatha amabhethi lawo. So ngezinye indlela luphathisile kaluphathisanga ngendlela ebesikhangele luzaphathisanga abantu. Besifisa ukuthi ma iprogramu enjengale ifika iphathise abantu, ngoba besehluleka ukuthi bayofinyelela lapho kuthathwa khona. Okwesithathu futhi ma ngikhangela iprogramu le, kukhitshwe izisebenzi ezizathola ama-allowances lama-TNS bephandle. Ma ungakhompeya ukuthi khona imali ezobe isetshenzisiwe kuprogramu yona le izabe ingakanani compared to inamba yabantu abazabe besizakele, uzathola ukuthi kungaba yilosi time.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi indlala ihlasele ngamandla kwele Yemen, lapho kulabantu abayizigidi ezingamajumi amabili 20 million abadinga ukuphathiswa ngokudla. Kubike umsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo iziphathamandla ze-World Health Organization zithi izigidi zabantu zilakho ukuphepha nxa amazwe omhlaba engathatha amanyathelo okulwisana lokuguquka komkhathi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani ye-Merck ithi isifikise amaphepha ayo kugatsha lwe-US Food and Drug Administration idinga imvumo yokuthengisa iphilisi layo lokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 esanda kulilungisa. I-Reuters ibika ukuba linkampani ingayithola imvumo iza kuba ngeyokuqala eMelika ukulungisa iphilisi elelapha lomkhuhlane. Eminye imithi imijovo ehlatshwa uzulu. Iphilisi leli libikwa lisehlisa inani labantu ababulawa yilomkhuhlane labalaliswa esibhedlela ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Lanxa inani lezizalwane zeMelika esezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 selisedlula ingxenye, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo sambuza ukuthi ubona labo abala ukuhlatshwa bevuma ukusebenzisa leli philisi na.
Kukhanya kuludaba oluhle kakhulu ukuthi sokule philisi elilakho ukuthi lelaphe umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ngike ngabona lapha kade mbala olunye ugwalondaba lusithi iphilisi leli liyelapha i-COVID-19 le singathi mild to moderate. Enjalo kukhanya ngani leli liphilisi abantu abangalithatha nje bengemakhaya. Akusafunakali ukuthi nxa umuntu engabalayo izikhathi eziningi abe siya esibhedlela njengalokho ekade sikubona kusenzakala kusukela umkhuhlane lo uqalisa. So ngilethemba ke elokuthi i-US Food and Drug Administration iza kupha ke imvumo kule inkampani ukuthi iqalise ukusebenzisa leli philisi. Njalo ngikhangelela ukuthi leli philisi lizanceda kakhulu. Sikhangelane lalokho ukuthi kulabanye abangafuni ukuthatha ama-vaccines. Nxa umuntu esegula awujayelekanga ukuthi umuntu ale ukuthatha umuthi. Ngakho ke lalabo abalayo ukuthatha ama-vaccines ngalesi sikhathi mbona ngani leli philisi lizabanceda, mbona ngani baza kuyemukela leli philisi. Ngoba kuyafana lokuthi nxa utholakale ulomkhuhlane ungaye esibhedlela awusoze ufike uyale phela ukuthi unikwe imithi, imithi yanathwa. Ngakho ngibona ngani ke abaningi nxa umuntu uvele uyifuna impilo yakho iqakathekisa, hayi uzalithatha ke leli philisi kumbe lumuthi. Ngokuya kwezikhathi kukhanya ngani laba abacubungula ngezempila kahle lama scientists balokho beqhubekela phambili bebona ke indlela zokuthi silwise umkhuhlane we-COVID-19.
Umumo walomkhuhlane wona ungathi unjani kulezi insuku eMelika?
Uma ngilalela indaba kumbe i-news kumbe ngibala lami lamaphephandaba kukhanya ngani inani labantu basebebanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lehlile kakhulu ikakhulu kumaviki amabili edluleyo. Kubikwa ke inani lisehla kancane kancane, njalo lenani labantu abalahlekelwa yimpilo lalo likhanya lisehla kakhulu. Kukhanya ngani imfundiso yokuzivikela ilokhe ichathekelwa uzulu mihla ngemihla loba abanye belokhe besala ukwamukela ama-vaccines. Kubikwa ukuthi kusukela ekuqaleni kuka-September kumbe ngaphambilini nje kwalesi sikhathi abanye abantu bavulekile ingqondo bavuma ukuhlatshwa amajekiseni okuvikela ke umkhuhlane we-COVID-19. Njalo silethemba lokubana ngokuya kwesikhathi amazwe amaningi omhlaba azaqhubeka ezama ukulwisa leli gciwane kuvikelwe impilo zabantu kulondolozwe impilo zabantu. Khathesi indawana eziningi lapha kwele Melika isikhathi somqando sesifika, sizwa njalo kule nkuthazo yokuthi abenelisayo kabajahe bayehlatshwa ama flu shot. Bekhona bona ababangasoze bahlaba ama flu shot, yibo futhi bona ababathi abangasoze bahlabe ama vaccine e-COVID. Kodwa inkuthazo ikhona, ikhona sibili. Indaba ye-COVID i-vaccine abantu abaningi bakhonona ngokuthi i-vaccine yangkhona yapho ngokuphuma nje masinya, kodwa amanye ama vaccine afana labo flu lawo eminye imkhuhlane edluleyo kuthatha isikhathi eside ukuthi aze atholakale. So abanye abantu lokho bele umbuzo wokuthi ha le yaphangisa ukuphuma kuthi ukuthi kukhona okunye okubi ngayo. Kodwa ke hayi, mina ngahlatshwa sibili amadosi wonke womabili, ngibona ngani ngivikelekile kakhulu.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuhlaselwa kwabasekeli balo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe-ZANU-PF kukhomba sobala ukuthi leli bandla lijonge ukusebenzisa udlakela kukhetho oluzayo. idale le High Court selilaye abasekeli bezanu PF ukuthi baphume baphele eplazini legqwetha elilwela amalungelo umnumzana Sipho Sami Malunga. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 nam. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinkomo.